Yeah. 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 Bayasibuza ukuthi kwenzakalani. Ngithi bayasibuza ukuthi kwenzakalani. Ngithi bayasibuza ukuthi kwenzakalani. Mangiya phansi phezulu, ngithi bayasibuza ukuthi kwenzakalani. A ghost kwenzakala mawuye phansi phezulu. A ghost ngithi kwenzakala, abantu bayazibuza ukuthi kwenzakala malokuya phansi phezulu. Yeah, yeah, bayazibuza ukuthi kwenzakala mangiya phansi phezulu. Ngithi bayazibuza ukuthi kwenzakala emangiloku ngiya 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 phansi phezulu. Ngilukotile uzobona amabhilini akushisa ubuku nyaka zamasilini abuthi kulabhude give me something to drink. Ngivele ngithambise umphimbo mntwana othi vele ngihlanganisa bolipo yo kuvele khala bomaki bathuna ngofana kwamkhubela sibangela iras. Engathi kwenzakala engathi kwenzakala engithi kwenzakala engithi kwenzakala engathi kwenzakala engathi kwenzakala. Bayasibuza ukuthi kwenzakala mangiya phansi phezulu. Bayasibuza ukuthi kwenzakala emangiloku ngiya phansi phezulu. Ngithi 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 bayasibuza ukuthi kwenzakala emangiloku ngiya phansi phezulu. Bayasibuza ukuthi kwenzakala mangiya phansi phezulu. Ngithi bayasibuza ukuthi kwenzakala emangiloku ngiya 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 phansi phezulu.
It's just.